sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Mugela emoyeni ngomgqibelo mhlaka 20 kumbimbitho 2021 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
kuzabe kusetshenzwa ngalona lolo hlobo kuncedisana bonke abezempila kahle abekhansili.
Umongameli Mnangagwa uthi uzahlatshwa ijekiseni ye-coronavirus kanye labaphatha intambo bakhe. Ngokunjalo uthi uZulu laye kumele enze okufanayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi amasoja ekade ehlomile lamapholisa abophe iziphathamandla zalo ezilitshumi lambili ebezihlangene emahofisini alo eChinoyi namuhla ziqoqa umngcwabo welinye ilunga laleli bandla.
Kuyangitshengisa sobala ukuthi abantu laba vele kabatshintshi, kodwa kumangalisa nxa kusenziwa yi-EU lokho.
Ibandla lezanu PF lisola i-European Union ngokuqhelisa izijeziso zayo. Kodwa i-MDC ithi leli bandla yilo elizokhela amalahle ekhanda. Si lomhlabeleli kaMasikandi uzinja ziyamluma ephethe idlalade lakhe elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 ndawonye labaphatha intambo bakahulumende wakhe ngoba ijekiseni le ayilayo ingozi ebantwini kanti njalo iyawuvikela lokuwelapha umkhuhlane lo. Ngokunjalo uthi uZulu laye kumele ahlatshwe kuqedwe umkhuhlane lo. Umnangagwa wethule amazwi la emngcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana Moses Griffiths Mpofu eHeroes Acre namuhla. Umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ube ngowakuqala ukuhlatshwa ijekiseni le elungiswe inkampani yakwele China iSinopharm ngolwesine. Imijofo yamajekiseni la isifikile ezabelweni njalo ukuhlatshwa kwabezempila kahle kuqala ngomvulo. Sixoxele umgcini sihlalo wezempila kahle kukhansili yakobulawayo unkosikazi Sinikiwe Mutanda wasichasisela ukuthi luzaqhutshwa njani lolu hlelo kuleli dolobho.
Luzaqalwa kuhlatshwe bona laba ama health workers. Kuzaba lama teams ayi-4 mobile teams eziyabe zi-each team ilabomongikazi abangu-5 abazabe beqalisa ukuhlaba ngomvulo. Then ama centers ethu esilawo kulempilo hospital, kule UBH, kule Ngutsheni, le Matterday yesizabe silawo mona lawo. So kuzabe kusetshenzwa ngalona lolo hlobo kuncediswana bonke abezempila kahle abe council kanye labe government. So ngingathi singu council silendima enkulu kakhulu esingenelana la yogiyo ukuthi sisebenze lo msebenzi ukuthi kuhlatshwe. Kuzaqala ngama health public health workers wonke awezibhedlela zona lezo engizivalileyo abakhangele kakhulu zonke indawo zona lezo, ama private sectors kanye laba abe government nabe council bonke abasebenza ku health department yibo abazaqala ukuhlatshwa.
Njengabezempila kahle kobulawayo lizwa njani ngokuqala kohlelo lokuhlatshwa kwabantu lolo?
siyawamukela sibili ama-injections lawa sefikile ngoba umkhuhlane lo ubususethusile njengobulawayo and singena eyinye indlela eyokuthi singathini ngaphambi kokubana simelele abaphathimandla bozomhlaba wonke labe-government yethu ukuthi kube khona usizo lonalolo lwama-injections akhona. So njengobulawayo siyakwamukela sibili sile njabulo ukuthi aseziyafika ama-injections lawa ukuthi ezoncedisa.
Abantu kuyini elingabakhuthaza khona?
Sikhuthaza abantu ukuthi nxa sokuvulelwe kwi-public abantu kasihambe nini abantu behlatshwe ukwenzela ukuthi umkhuhlane lowo ungani unganjani ungadeda.
Unkosikazi Sinikiwe Mutanda ukhokhela ikomiti yezempilakahle kukhansili yakoBulawayo. Kusenjalo kubhubhe abantu abalitshumi ngecoronavirus yeZimbabwe izolo njalo kwatholakala abalikhulu elilamatshumi ayisithupha lasikhombisa 167 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebhubhile laya ku-1430. Asebebanjwe umkhuhlane lobona bakhuphuke baya ku-35,710. Ibandla le-MDC Alliance lithi amasoja ekade ehlomile lamapholisa abophe iziphathamandla zalo ezilitshumi lambili ebezihlangana emahofisini alo eChinoyi namuhla ziqoqa umngcwabo welinye ilunga laleli bandla. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ze-MDC Alliance kulumango, umnumzana Blessing Mandava utshelela umsakazo ukuthi lanxa bebelokhe begcinwe ngabomthetho laba bekungakabi lecala asebelethe siwe. Isiphathamandla samapholisa eMashonaland West u-Inspector Margaret Chitove utshele iStudio 7 ukuthi ubengakazi lutho ngokuboshwa kwabantu laba. Kunakanelwa ukuthi bengaba besetheswa icala lokwephula iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Ibandla le-MDC Alliance lisole kakhulu uhulumende ngokulondoloza iziqondiso lezi ebandlulula. Lithi kuyamangalisa ukuthi kubotshwe amalunga alo alitshumi lambili kuphela, kodwa unkosikazi Auxilia Mnangagwa ehlanganise abantu abedlula amatshumi amathathu eChinoyi izolo emcimbini obuphathelane lokudla kodwa wangabotshwa. ZANU-PF selisole i-European Union ngokuqhelisa izijeziso ezenqabela iZimbabwe ukuthenga izikhali zempi emazweni akulumanyano. I-EU ithethe lelinyathelo izolo isithi ikhathazekile ngokuqhubeka kukahulumente esephula amalungelo kazulu. Sixoxele lunga lesanu PF umnumzana Belief Gawule.
Kuyangitshengisa sobala ukuthi abantu laba vele kabatshintshi, kodwa kumangalisa ukusenzwa yi-EU lokho. I-EU yisitha sethu leso, izitha zethu lezo ziyagcwalisa konke, njalo basebenza le opposition ngabantu abatshelwayo i-MDC Alliance ukuthi ade siyenzani lithi fakani lokhu fakani lokhu. Bayatshelwa ngabantu abatshelwa ilungelo loluntu bakhuluma ngalo, bakhuluma ngezephulamthe umthetho, umsandla somthetho sifinyelela kulabo abaphula umthetho abathakazeleli. Nxa kungabantu babo be-opposition laba abasebenzisayo lapho ukuthi bayenze lokho abakwenzayo, bese kuthiwa nxa sebebotshwa kuthiwa ilungelo loluntu yikho abakugijimisayo khonoko. Ngako ke ngokunjalo, hhayi, mbona azoze betshintshe laba abantu, vele azozokutshintshe lutho. Izitha zethu lezi abancindezeli, abantu abasincindezeli labo lakade abathokozi. Indaba abayilwela yindaba yomhlabathi esegcikeni engadingwayo, njalo ba-advansa i-interests zama-political parties anjabo MDC Alliance ngabantu babo laba babatshelayo ukuthi lesi bafakele izinto zenotho bafakele bathi abantu babasafayo ngoku
umnumzana belief kaule ngowebandla lezano PF sixoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda
sifuna ukucaca amaZimbabweans azwisisise ukuthi ama sanctions kawafakwanga ngama opposition political parties but afakwe yiZanu PF ngezenzo zayo lanamhla lokhu European Union lamanye ama-democratic institutions afaka imigoqo ethize ukuthi iZanu PF kayigcwalise kwenzela ukuthi ama-targeted sanction la asulwe kodwa ngokuswela kwenhlanhla iZanu PF khana ngani sivala ngama-sanction sisenza i-corruption sisenza konke sithi ngama-sanction so ngani liwabaye elilomkhalo lomunye suku zonke kalitshintshi yikho ke sifuna ukuqondisa imiqondo ukuthi ama-sanction la afakwe izanu ngokwephula amalungelo ayinqaba njalo lezikhali ezimanufacture yiZimbabwe Defence Industries yikho ke ngalokho umbuzo lo ufanele ukuthi uhlanganise abantu bezanu baziphendulele kahle ngoba bacatsha ngomunwe
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umhlabeleli wezimdanso uSoja Love ungcwatshiwe eHarare namuhla wavaleliswa zinkulungwane lanxanje kuvunyelwa abantu abangamatshumi amathathu kuphela emngcwabeni uSoja Love waphiwa inhlonipho yeqhawe lenkululeko iLiberation Hero njalo amasoja akhalise impopo emphelekezela namuhla
lamlela ndwandwe lamlela
kwezemaphandleni abalimi bembalabala ezansi yemandebeleni bathi lanxa belijabulela izulu elinengi lonyaka sebekhathazekile ngoba kwezinye iindawo izilimo sezisifa kubika uEzra Chisaspanda
Ubulo wangezansi emandebeleni usileminyaka ethile ubhekana lendlala embi ngenxa yokuguquka komkhathi okubangela ukungani kuhle kwezulu kumbe line ongenamkhawulo njengalokho okwenzakala lonyaka osokuthiye iningi lisisaba ingozi yokungatholi lutho emasimini emangweni we-Iris Valley embalabala izilimo sezidodile umnumzana Morgan Lunga isakhamizi sale indawo ku-World 13 ulunga uchazisa ngoduko ababhekane lalo lonyaka
okuningi kuya kubulawa ngamanzi likhanga le khona abanxa ezivaleni lapho udakuthi lunjani so lidube sizabalalo kodwa hhayi siyawathabela amanzi as kuphela nje kuya konakala ezinye izilimo ezinye njalo sizathola
ukhulu uzanzo khabo ohlala kwa-World 13 naye uthi izulu eliningi kanje limthathe lamkhumbuza esengumfanyana
silimile khonokho esikulimileyo lanxa okunye kusuke kwakhanywa ngamanzi kodwa okukhona siza kudobhadobha abantu baza kudla akufani le minyakeni
lanxa izulu liliningi okwamagama lonyaka abanye bakhala ngokuthi baswele imali yokuthenga inhlanyelo lemfundiso ngakho ke abalimanga kuhle ugogo u-Adam Kandla we-Village 1B e-Arisville ngomunye wabakhala ngoduwo lwenhlanyelo
siyacela ukuthi nesitamike lisikhumbule lathi ngenhlanyelo la mazambane lendlubu asilakho la
abalima izulu lingakaqali phansi kohlelo lukagajobho izilimo zabo sezivuthiwe unkosikazi Othilia Ncube obeveza injabulo enkulu indlala lonyaka uthi uzayizwela komakhelwane
konke kuhle ugantshompo lo uchaza ayifika le aphendukayele hayi kuhle nomlimi siwathaba kumaisa
ukanti unkosikazi Dolly Ngwenya ukhala ngokuthi kayiphiwanga imfundiso ye-fertilizer ngakho izulu libona limdalela umonakalo emasimini akhe
ayibe into ethiwa ni-fertilizer kodwa ayisezadoba akufanani lelanga
abalima ngesikade belenhlanyelo okunye lemvundisi fertilizer lomquba bakhanya bezavuna ukuzwayo lonyaka ngkosazana nothanda umoyo ngomunye wabakhangelele isivuno esihle
silimile into eziningi amazambane umumbu indlubu indumba igonke soya beans le velvet beans okunye silimele inkomo lelo maize lo mumbu owethu ukuthi sifake isiphaleni lesifuyo zizathola amanzi zithole lokudla
Ingcwethu ezibona ngezomumo womkhathi zithi ukunaka kwezulu eliningi bakubona kuzaqhubela phambili okwenyanga ezimbalo ezilandelayo. Lokho bathi kubangelwa ukuguquka komumo womkhathi emhlabeni jikelele abathi yi-global warming loba yi-climate change. Imele Studio 7 i-Irisville embalabala igama lakungenza Jesus Banda.
Sibonge ke uEzra Jesus Banda siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa noDokotela Ruth Labote, ingcwethi kwezempilakahle njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edalela ephalamente. Sicubungula okuphathelane leCOVID-19. Siqale ngokumbuza ngendlelo zamanzi edolobheni lakoBulawayo lapho sibona abantu beminyene ukuthi kungamemethekisa na.
Laphana nxa abantu belayina laphana esibholaneni besondelelana eduzane libona ingani okwama masks lokhu lokunye lama sanitizer kuyanceda yini njengoba abantu babe begudla kuyini abangakwenza
ama sanitizer abantu belayina ezimbabwe amaningi lesefa kuphela kahlehle ungageza ngesefa silili layanceda bengisithi abantu ngaseheze ngahlela ukuza ivaccine ifika mina ngokuqala ukuvaccinea neminisizo ngokuyekalaneni
Njeni lapha ubona ingani impiko yafika yini labantu emakhaya bayakwazi ukuthi sokule vaccine labo bengahlala egcekeni wathi lawe lake lakuhlasela leli gcikwane le coronavirus ubusunjani kathesi
wagula sibili kakhulu ngaphola ivaccine ungaphola ekholini namhla sengijoyisile ku-PCR ngokuzingele ekhalane ngisalixoxi ngikhulekile negative sengithola ukuthi wagula abantu engingahambe edubayi ngabuya ngahleswa kahlele yinto edubayi nala
Njalo akukho okunye ongakutsho ngalokhuyana okuthiwa ngesingisi ngama long term effects ukuthi abantu bayisabela ukuthi mhlawumbe ingalethe ezinye njalo izinto
Leyo bekuyingxoxo lodokotela Ruth Labote, ingcwethi kwezempilakahle njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edalele ephalamende. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ekhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Linga lichona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mbonisi Gumbo, ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, kulungile, linjani?
Ulubona njani wena udaba lokuphiwa inhlonipho yeqhawe lesigaba okwenziwe umhlabeleli osakhulayo uSoldier Love ngelanga kuncitshwe inhlonipho efanayo kumbe esizwe iNational Hero okwenziwa induna uVezi Mafu?
Hayi, kahle ke, ngibonge Baba Gande. Sibonga njalo le Studio 7 nomsakazi we Studio 7. Thina njengabantu bemathebeleni akusimangalisi ukuthi induna ingaphiwa isicoco kumbe ingarecognizwa iZANU-PF ngokuthi iphiwe liberation status. Ngoba sinanzelela ukuthi abaningi abaqotho vele abakade bemela abantu ngokweqiniso abaluphiwa vele isicoco esifana lasona leso, ngoba iZANU-PF angithi yona vele ngiyamanga, yabunjwa phezu kwamanga, yonke into eyenzayo ngiyamanga. So akusiyo into emangalisayo ukuthi sibone isekela ukunika induna isicoco. Into eyiyo esimangalisayo kakhulu ukuthi uSoldier Love lo vele thina abantu besingamazi kangako, njalo akala impact ayenzileyo ukuthi sengathiwa yi-liberation hero. Asazi ukuthi uliberate bani ngaphi. Okuphela thina esingafisi ukuthi sikuveze ukuthi iZANU-PF ilamanga, zonke izinto ezenzayo ngezamanga. Lalabo akade bengakholi ukuthi iZANU-PF libandla lamanga, silethemba ukuthi bazananzelela ukuthi lokhu okwenzakale sikhangela udaba luka baba induna nkulu uMaduna, sikhangela njalo lo jaha lo ngumhlabeleli ukuthi ngeyinye iqiniso ebonisayo ukuthi iZANU-PF ayithembekelanga.
Wena ngokubona kwakho ubona ngani udaba lona lolu olokupha inhlonipho kumbe isicoco okwenziwa libandla leZANU-PF kumele kwenziwe njani ukuze wonke umuntu asuthiseke?
Ngicabanga ukuthi abantu kusafanele ukuthi sivume nini ukuthi into ye-heroes le ayikho, ayisiwe yelizwe, ayisiwe yesizwe, into yeZANU-PF lebandla leZANU-PF. Okungangokuthi ngakuyukuthi thina siyafisa ukuthi sibe lama-heroes lathi, kuzafanele ukuthi sizidingele thina awethu kumbe sizenzele thina yethu heroes ekha, kumbe singabantu bemathebelelendi kumbe ubulawayo sithi council yedwa, njengobana kulele distending nje sikhohlwe ngento yeZANU-PF ngoba as long as into leyana ingakontrolwa yihulumende ikontrolwa yipolitibiro thina bangasibo bezanu ngase siexpect ukuthi iZANU-PF isirecognize mbona ngathi lati siyabe sesithanda ukuzikhohlisa kulokho
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga kubalaleli bonke abe Studio 7 lisale kahle
lo ke bekungumnumzana Mbonisi Gumbo ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lilale
siyabonga Chris siziqhubeke ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomhlabeleli kaMasikandi uzinja ziyamluma ephethe idlalade lanke elitsha elilesihloko esithi insuku zokugcina ngomunye wabahlabeleli beZimbabwe abahamba phambili emculweni kaMasikandi abadume kakhulu ekhaya laseMzansi lapho abahlabela bekhona njengamanye wonke amadlalade akhe leli liphekwe ngobunono obukhulu silinsizwa yasecholocho izikhulumela
ngibingelele kakhulu emsakazweni umsakazo othandwa ngabantu kakhulu i-album yami leyi album yami yesi-9 chiyagalolunye umsebenzi ongabajabulisa ongabaduduza kuko konke abakwenzayo nje umculo wami uyakwenza konke umsebenzi obuya futhi uthinte ekuvuseleleni ulimi lwakithi thina sizazi ukuthi singobani
idlalade leli lilengoma ezilichumi lanye ezigoqela ethi icholocho yizwe kanye lale ethi uthando lwethu abangathanda ukuthenga idlalade zinja balithola njani
abathanda ukuxhumana nami emsakazini bengangithola enambeni yase-South Africa ethi 0749449122 0749449122 abanemshado bengasikhohlwa siyashadisa ngengoma zethu siyabuya siperform ethini abafuna ukuvula imizi yabo izitolo yonke into nje
iwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli
beqhubeke bengisapote beqhubeke besenza njengokuba besenza vele abakaze bengidanise ngomdala ngomncane mina ingoma zami ziyalaleleka uma umncane uyazithola ingoma ezingakwenza ukuthi usondele kakhulu emculweni lokaMasikandi uma umdala futhi uyazithola ingoma zami zikwakha zikududuza ngaso sonke isikhathi abantu abaqhubeke beuthanda umsebenzi wami nami ngiyabathanda ngiyabonga kakhulu umsakazi
uphuma ke enkundleni uzinja ziyamluma ngale ethi kulukhuni
Sambi mnyanya, we mnyanya na
sigqibela ke uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uthi uzahlatshwa ijekiseni ye-coronavirus ngoba ayilangozi. Ngokunjalo uthi uZulu laye kumele enze okufanayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi amasoja ekade ehlomile lamapolisa abophe iziphathamandla zalo ezilitshumi lambili ebezihlangene emahofisini alo eChinoyi namuhla ziqoqa umngcwabo welinye ilunga laleli bandla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo, uNgontungameli Nkomo.